Sikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lechona njani mthwaka zomuhle siyalambulela ku Studio 7 ngolwesibili mhlaka 30 kuNtulikazi 2019. Na igama nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Amafutha akhwela ngesikhathi esiphelileyo bekulokubana ukuthi amafutha akhonjwe ngoba intengo yebhareli ikhwelile ngamasenti amalutshwane okwenze lakho apha ahle akhwela. Kodwa kwakozikile akhonjwe yi-exchange rate. Interbank rate imuvile nge-4 point from last week.
Ugatsha olubona ngezamafutha ezimota olweZimbabwe Energy Regulatory Authority solukhuphule njalo intengo yephetulo ledizili.
Kusamele kucaciswe into zonakele kathi su grey angels wamaphuma lapha ngomatch into sesiqedile angazi ukuthi kwahamba njani okunye kwaba ngamanyala ngayi withdraw umhlaba wonke jikelele nga withdraw ngoba mina ingwalo zami zonke zicacile
ngakolunye uhlangothi uzulu ukhala ngokukhuphuka kwentengo yejukela lokunye okuchiyeneyo. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Ugatsha olubona ngezamafutha ezimota olweZimbabwe Energy Regulatory Authority namuhla lukhuphule njalo intengo yephetulo ledizili okwesibili amaviki elandelelana. Ugatsha lolu luthi ilita eyodwa yephetulo isikhwele yaya ku-$7.55 isuka ku-$7.47. Njalo idizili yona ikhuphuke isuka ku-$7.10 yaya ku-$7.22. Ukukhwela kwentengo yamafutha ezimota lokhu kulandela ukukhuphuka kwentengo yechukela izolo. Abantu abaningi bayakhala ngokukhwela kwentengo yezinto mahlayana lokhu njalo bathi ukukhuphuka kwamafutha kuzabangela ukukhwela kwentengo yezinye izinto ezitolo. Sixhume incwethi ecubungula ezenotho umnumzana Regishoko.
Amafutha akhwela ngeviki ephelileyo bekulokubana ukuthi amafutha akhonjwe ngoba intengo yebhareli ikhwelile ngamasenti amalutshwane okwenze lakho apha ahle akhwela. Kodwa kwakozikile akhonjwe yi-exchange rate. Interbank rate imuvile nge-4 point from last week. So i-4 point yana isi-incorporate ku-price ye-fuel ikubona kusenzakala kukhweza. Lakho kwenzakala sikhangelele ndaba njalo iyethukela. Ithukela lonke interbank rate yaqalisayo saletha izimdola yakhisa i-multi-currency siyivala ngenyanga ephelileyo. Ithukela ibingareviewa i-price kuthi kubana belokhu besebenza nge-stock sakudala. Bareviewe i-price kathesi sebengena kurate eyiyo khona yikho kuzayenzakala. And kwenzakala kwalokho sikukhayela ukuthi kube kusenzakala okwesikhathi sesifike ukuthi ama-rate exchange rate asekhonvejile. Yikho sakuba ne-stability in terms of pricing.
Nxa sikhangela lintengo ngedola leMelika singathi iyimalini?
Nxa sikhangela vele nge-exchange rate ekhona lama-prices esiwo leZimbabwe. Ifuyo leZimbabwe ngempela ilokhu ngaphansi isiloko esithi i-85 cents khona vele ngompela kufuze siyikhangele lithi ifuyo eZimbabwe ngoba ngesikhathi sekuyesidolabe siyithenga ngedola elita. So nakathesi ilokhu isachibhile in terms of izim dollar okubana ukuthi i-government ngokwayo ilokhu isafaka okuncane okuncediseni ukuletha ifuyo ngoba ilokhu isachibhile. Lakho kwenza kudonsele ukubana kube nzima ngoba i-government ayilandela ekwenza i-foreign currency ngaphandle kokuthathana le elethwa ngama-export. Okunye okungayenzakala ukuthi singabe sikhangelela ukuthi njengoba ubaba umthuli kusasa azayenza khona i-supplementary budget njalo a-reviewe i-economic policy in terms of ukuthi sesifike ngaphi siya nga. Bengikhangelela ukuthi yikho lapha azali-full liberalize akhiphe i-subsidy ye-government ku-fuel. Kuhle kube ka-1 sesibekwazi ukuthi i-fuel i-$10 or $11 a liter. Yikho khona sibekwazi ukuthi yikho sizakuba nakho for the next 6 months, 8 months. Kungaplaneka lula kulokuthi sibe sivuka umsuku zonke sikhweza sama ukuthedelela eduzane senza mbijana mbijana.
Umnumzana Reggie Shoko uhlaziya ezenotho sixoxela ekobulawayo. Kunjalo nje ukuswelakala kwemali kanye lokukhuphuka amahlayana kwentengo yempahla lokudla ezitolo sokuthiye uZulu weZimbabwe esebunzimeni obukhulu. Kubika uBathabile Masuku.
Intengo yempahla kanye lokudla lokhe isiya iqonga mihla ngemihla, njalo imali yohlobo lwama-bond notes ayitholakali emabhanga. Lokhu sokudale ukuthi uZulu abhekane lobunzima eqeda isikhathi eside edinga imali. Namhlanje intengo yamafutha ezimota kanye leyetshukela ivuke ikhuphukile. Ichukela lisuka kumadola ayesichiya galombili lisiyaphose kumadola angamachumi amabili $17.22 kuthi amafutha ezimota asuke ku $7.47 esiya ku $7.55 iphetulo. Ngalokho umnumzana Effort Ncube ongumcebisi wenhlanganiso emele amalungelo kaZulu iNational Consumer Rights Association uthi ukukhuphuka kwentengo into engamukelekanga kweZimbabwe.
Ukudula kwezinto kulokho kusenzakala kusiya phezulu, zikhwela izinto, kukhwela amafutha ezimota, kukhwela i-electricity, kukhwela ichukela, impuphu lakho konke okuphilisa abantu. Yinto engamukelekanga nakancane phakathi kwabantu weZimbabwe kithi njengabathengi. Sithi uhulumende la wonke amakampani kumele basebenze ngendlela ebanzi ukuthi babone ukuthi bayayilungisa yona leyo nto. Ngokuba nxa ingalungiswanga izaletha izaqeda ukuthula phakathi kwelizwe ngoba indlala engaka lobunzima obungaka soze bamukeleke ebantwini.
Abanye osomabhizimusi abanjengomnumzana Nhlanhla Ncube bathi ukusilela kwemali sekubulala ibhizimusi ngoba imali layo isithengiswa.
I-cash these days ayitholakali because uyakwanisa ukuthi especially thina esabesenza amabhizimusi, so uyakwanisa wena ukuthi into yangkhona ayebefuna ukuyenza or i-business oyenzayo yabe ifuna ukuthi uthenge usebenzisa i-cash, but abantu bonke bayabuya le-eco cash. And kuyakuzima because into wena okwamele nxa susiya woda kuyasekunzima because ikhesha yangkhona ayabuyithenga ngabo 40% to 35%, but nxa kuyikuthi uyabuzama ukuthi ucharge ama-customers i-40% yona leyo or 35% vele bayabisala. So indaba ekheshi leyo yadihlupha kakhulu. Ungaze uhambe ebhenki, you can spend the whole day ulayinile, but after that bayakunika just a small amount of cash. So indaba ekheshi leyo yindaba esisilimaza kakhulu thina abantu abakubhizinesi.
Unkosikazi Siphiwe Ndiweni, isakhamuzi sakobulawayo, uthi sebethenga betatazela osokusenza angathi abantu ngamasela ngendlela abathenga ngayo.
Ukukhwela kwezinto lokho esesikubona kusenzakala emashophu sokwenza ukuthi abantu babe ngani balokudla ngudla nxa bethenga laphana, ngoba abaningi sebesenza lokhana kwe-panic buying ukuthi umuntu uzathenga athenge athenge. Okunye sikuthi uethenge ukuthi uthengele ukuhamba lakho endlini, uthenge ukuthi efuna i-cash back ngenxa yokuthi le cash yangikhona ayitholakali. So kucina kusiba nzima sokusenza ngani abantu ngamasela ngani bayatshontshe, kanti bona bengatshontshi labo badinga indlela zokuthi baziphilise, ngoba akulenye indlela ongathola ngayo i-cash. So kuyamele uqale uthenge ukuze uthole i-cash back, and lanxa uthenga izinto zangkhona into zangkhona zikhwele ukuzathola ukuthi uyabuthenga into encane kodwa kufuna imali, kuthetha imali eningi eqeda apho bakuphele i-cash back encane, osokusenza ukuthi kube ngani kuloku kuphithizele emashopu lapho.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Thandeka Ndebele ukhala ngokuthi umumo eZimbabwe uqhubeka usiba mubi.
Ah, bakithi thina sesithwele nzima lapha eZimbabwe lapha, hayi akulanto elungayo bakithi. Nanku izinto ziyakhwela, kwakuthiwe izinto ziyayehla ngoJulayi kodwa ngiyabona umuntu okhuluma ukuthi ziyayehla wayephambanisile, wayesithi ziyakhwela. Khathesi nxa siyathenga ichukela nge-$17.50 sho $20 ichukela, hayi bakithi, hayi asesikhathele. Ngapha abantwana esikolo bafuna ukuhamba bedlile, sebehamba belambile. Ngapha bathola mina umama akangiphekanga, ngoba ngiyaphekani futhi shuwa. Hayi sithwele nzima bakithi, sengathi bakithi akula nto engalungiseka yini. Hayi thina sikhathele, kathi kasizweli layo ubaba lo khona ukuthi abone ukuthi sithwele nzima okunganani. sithwele nzima sho. Hayi, hayi. Imama wase-Country Park ngapha la manzi la uvela ayahlupha. Sithwele, hayi, bakithi.
UZulu wakobulawayo uveze ukukhathazeka ngomumo okhona elizweni. Bethi lokhu kuzakwenza kungabi lokuzinza kwezombusazwe la kunhlala kahle kaZulu. Bathi lokhu kuzadala ukuthi ubugebengu bukhuphuke ngoba abantu bayagcina bephatheka emisebenzini yokuganga ukuze benelise ukuziphilisa. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Abalobi bezingwalo lamhlanje baveze ukukhathazeka ngokwehla kohlonzi lwengwalo ezilotshwa ngabalobi asebegijimisa imali lokudinda amabhuku abo bezimele agcine ephuma ephambanisekile. Kubika intatheli izindaba yethu uMark Peter Ntambe.
Lokhu kuphume emhlanganweni wabalobi owenzelwa eHarare ngaphambilini kombukiso omkhulu wamabhuku weZimbabwe International Book Fair oqala kusasa. Ingcwethi zokuloba zithi ukwanda osokusenza abalobi abazidindela amabhuku abo sokubangela ukudindwa kwamabhuku ngesiphangiphangi, amanye agcina esethulwa elokunengi okuphazamisekayo. Unkosikazi Virginia Phiri uthi abantu bagcina besanda bezidindela amabhuku abo ngoba abadindayo labo bele zabo inkinga.
Uthi usiya wo publisher iwinto zawo obhala ngazo ziyinkinga, into ezingavunyeli, into ezisabekayo, lawe besabe ngoba bala mabhodi abo, lawe besabe ukuthi abantu bazakuthi kanti sokunjani. Uvichi vele abahlanya babhala into ezingaqondile, kodwa into ezingaqondile lezimfihlo ziyenza ukuthi abantu baphumelele babone ukubonakala kwezinto ngoba lifihla-fihla kakuphuma.
UVirginia ngomunye wabasungula inhlanganiso ye-Women Writers njalo elamabhuku alodumo agoqela elithi Desperate Destiny, Grey Angels, Highway Queen, lelithi Robbed of Dignity kunye lama-anthology amanenginengi ezidindela yedwa-ke okuthiwa i-self-publishing. Ingcitshi yezamabhuku efundise ekolitshini elikhulu leKwame Nkrumah University eKabwe kwele Zambia, usikhwica mfundo Joseph Lubanda Mathe uthi abantu kumele beqakathekise umsebenzi wokubhala, ethi yena wenza uphenyo kwabuhlobo lwesidonga lama Toka Leya abatholakala ke ngezansi yeZambia. Uthi ke kuqakathekile ukuthi imbali yesiko labo ibhalwe phansi ilondolozeke.
Onga iliterature yabo ayikho on documentary, ayikho deep phezulu kuphela, ayiyo deep sibili. That's why i-study lay siyenza ukuthi sikwanise ukwenza deep i-literature, ya culture, ya technologies that they have. Yabo ukuthi zibhalwe abantwana esikolweni babale, develop interest ya culture yesto.
Uqhubeke ethi kuyadingakala ukuthi indimi okugoqela ezikhulunywa ngabalutshwana zibhalwe phansi. Lolwazi lwendulo kungaba ngezokwelapha, ukulungiswa kwezinto, inganekwane lokunye konke kube kungwalo lolu lwazi ludluliselwe phambili. UVirginia Phiri uthi abalobi abatsha kabasebenzelane labalobi abalolwazi ukuze lamabhuku abo aphume ephelele kungela kuphambaniseka okunengi.
Kusamele kucaciswe, kucaciswe into zonakele. Kathesi uGrey Angels wamaphuma lapha ngomatch, into sesiqedile, angazi ukuthi kwahamba njani okunye kwaba ngamanyala. Ngayi-withdraw umhlaba wonke jikelele, ngawithdraw ngoba mina ingwalo zami zonke zicacile. Ngawithdraw imali yahamba eningi, kodwa kathesi sokulungiswa. Akuvele, kusamele kucace. Ye, umuntu abuze kwindlela ibuzwa kwabaphambili.
Abalobi bathi kubuyelwe kundlela zakudala abantu babhale ingwalo ezilohlonzi besebenzelana labahleli bamabhuku lalapho umlobi sekudingakela ukuthi adindise ibhuku lakhe hathi ukuzenzela wedwa njalo abhadale abahleli kudinga njalo labazakwenza ukuthi ibhuku lakho libukeke okuthiwa ngama-designers ingcwetshe eziningi ebesikulo umhlangano zithi abalobi abalolwazi olujulileyo asebele minyaka bekulo umsebenzi khona njalo banengi abazimiseleyo ukuphathisa abasacathulayo ukuze labo bethuthuke. Ngimele iStudio 7 eHarare nguMark Peter Ntambe.
Eyita eyita ola mthwakazi omuhle okhulumayo nguMike Hobe. Ngithanda ukulinxusa lonke ukuthi sihlangane kuhlelo lwabatsha olwe The Connection ngo-8 ntambama. Namhla kuhlelo sixoxa labasakhulayo abakuhlelo lweMandela Washington Fellowship lapha kwelemelika. Nxa lifuna ukungena kuhlelo sithumeleni umlayezo kunombolo yesithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo +1 202 465 0318. Zulukandaba, asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 p.m. bye bye.
Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafichane. Ukutshengisela kwabantu bakwele Hong Kong becothoza umthetho osahluzwa edale lephalamende okuthi obotshwa kulelo lizwe kumele ayethonisiswa kwele China kuqhubekela phambili. Kufe izibotshwa ezingamashumi amahlanu lasikhombisa ekuqhamukeni kodlakela ejele le-Altamira kwele Brazil izolo. Lolo dlakela lubikwa luqalwe ngesinye isibotshwa esilumathise umlilo esinye isitokisi ebesigcwele ezinye izibotshwa. Iningi lithi likhangelele ukuthi umphathi ntambo kahulumende obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube alethe inhlelo ezimqoka ezizathuthukisa umnotho welizwe kusasa lapho esethola umbiko wakhe wokusetshenziswa kwemali owe-midterm fiscal policy review statement and supplementary budget. Ustandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxa labo somabhizimusi abezombusazwe ingcwethi esicubungula ezombusazwe kanye lezakhamizi ngalolu daba.
Lokhu kwenzakala ngesikhathi iningi lisithi impilo isilukhuni elizweni, intengo yempahla ikhuphuka mahlayana, amafutha ezimota okuhambisa kanye lamandla amagetsi kusilela, njalo le misebenzi ingatholakali. Umnumzana Busisa Moyo, ongusomabhizimusi, uthi kuningi abakhangelele ukuthi kwethulwe ngumnumzana Ncube kusasa ngoba amabhizimusi awasasebenzi ngemfanelo.
Ye, ayisikhangeleleyo ukuthi uzasethulela sibili ukuthi umkhonomi uya ngaphi. Njengabosomabhizimisi thina sikhangelale lokulungiswa kwezinto ezithengwayo nyanga ngenyanga ezifana namafutha lesepa. Kodwa isikubona ukuthi abantu kabasela manje into esizilingisayo thina lapha sesihlala ezitolo lapha zingahambi zingathengwa ngenxa yokuthi abantu imiholo yabo iphansi kakhulu. So sikhangelele ukuthi uminister uprofessor Mthuli uzakuxakulula njani ukuthi abantu ikakhulu laba abasebenzela uhulumende esithi ngama-civil servants ukuthi bangathola nje abachathekele nje mbijana ukuthi sibone umkhonomi usuhamba abantu bethenga into ezilungiswayo. Kodwa siyazi ukuthi lapha ekuqaliseni komnyaka kade bekhangelele ukuthi indaba le eyomkambo lo waphandle esithi parallel market ungabalekiwe usiyagatshana wayezama ukuthi akubambe lowo msebenzi sesiwusebenze sawufenza sakuqeda. Ngakho-ke sesikhangele ukuthi ukuqheliswa komkhonomi sizakuhambisa njani, sizawuqhelisa njani umkhonomi lowo ngoba siphansi kakhulu. Thina njengamakampani kathe siyathola ukuthi engxenye sisebenza amalanga amabili ngevili. Asikokusebenza okuhle khonokho kwenza ukuthi into zingaphumi kuhle njalo intengo yazo lokuthi imali esiyisebenzisayo ukuzilungisa lezi zinto iyosuke ibe phezulu. Ngakho-ke sikhangelele ukuthi siqhelisa njani, ikwesiyabe sikukhangela thina ukuthi uzawuqhelisa na, kumbe siyabe siloku sizulazula siphansi sinje.
Isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyabulawayo, Progressive Residents Association, umnumzana Thembelani Dube uthi kufanele inhlelo zikahulumende ziguqule impilo yabantu bona abathwele amagabha avuzayo.
Bengangena kwenye ishopu lapha ngathenga ichukela $10 into kade siyithenga ngama-dollar something. Ongenza ngibe lokhu ngikhuluma njalo ukuthi imali yezisebenzi kayikhwelanga. Ngo-2016 bebevele bezikhwela ama-500, ngo-2017 bezikhwela ama-500, ngo-2018 lokhu njalo, ngo-2019. But osokukhona ukuthi izinto sezisuke zamultiplier mbe zakhwezwa nge-times 10. So iholo lezisebenzi seligugudekile. Kufana lokuthi uthathe into umuntu kade ayithenga nge-$10, kathesi ufana lokuthi useyithenga nge-$100, kodwa iholo lakhe kaligugukanga. Isifiso zikaZulu ukuthi ngabe ukuthi uhulumende uba lo mlando wokuthi anqande ukukhwela kwentengo ukuze abantu benelise ukuthi babe lakho ukuthenga.
Umnumzana Busisa Moyo uthi inhlelo zikahulumende zilakho ukusebenza zithuthukise umnotho welizwe.
Ngibona ngani ithemba sizaliza khonapho eliphakululela akuphetheyo yena uminisa, ngoba imisebenzi yonke le nguye obeyisebenza ikhanda usebenza ye ekhuluma lathi sigcwayisana, kodwa umuntu sibili obe ngumchayeli womsebenzi wonke lo obusenzwa kusukisela September unyaka odlulileyo nguye obe usebenza esixwayisa ukuthi lapha siyalapha siyalapha. Sesibona ukuthi hayi i-parallel bucket yayithaye kubo 15 kathesi siyehlile engxenye sikubo 10, so umsebenzi wakhe sewuqedile. Kathesi sesikhangela ukuthi ekusebenzi ekulimeni ekugebheni imigodi lapho siqhelisa njani, yikho sifuna ukuzwa kathesi ukuthi siyaqhelisa njani, ngoba impilo siyayithola khona apha ekuqheleni komkhonomi. Nxa kunciphile kunje akulanto enhle esiyibonayo. Sikhangelele ukuthi uzasikhombisela athi lapho sikuqhelisa kanje siqhelisa kanje, sibone ukuthi ekupheleni komnyaka siyabe sisihamba lapho kukhanya khona.
Ibandla le-MDC lona lithi uhulumende sokufanele avume ukuthi uyehlulekile, njalo ilizwe selifa ukuhlengwa kwesiphangephange nge-state of emergency ngokuswelakala kwamagetsi lamafutha okusebenzisa. Ingcwethi ezicobongula ezombusazwe zithi uhulumende kufanele aguqule indlela abusa ngayo ukwenzela ukuthi amazwe amthembe etshale imali yawo elizweni ngendlela yokuthuthukisa umnotho welizwe. Kodwa uhulumende uthi inhlelo zakhe zizawulungisa umnotho welizwe, njalo sokulobufakazi balokhu. Ngimele iStudio 7 ngikhonapha eWashington, nginguSithandekile Mhlanga.
Siyabonga ke Sithandekile Mhlanga. Abasakhulayo abavela ezwekazi le-Afrika abaseMelika kuhlelo lweMandela Washington Fellowship sebeqiba ke elolu hlelo. Kustudio zethu lamhlanje lapha sibele nhlanhla sethekelelwe ngabanengi babo, njalo omunye wabo nguThandekile Moyo. Ngiyakwamukela uhlelo mamoyo.
Ngiyabonga, salibonani.
Ye, ungasichasisela ukuthi ubungapi kahle kahle ubukuyipi iyunivesi, njalo beluhamba njani lolu hlelo?
Mina bengise Indiana University, State of Indiana. So siqale sise campus yabo ese Indianapolis. Bale campus encane nje khona ngale sahlala khona for amaviki amabili. Sase sisuka saya ku campus yabo enkulu ekuthiwa kuse Bloomington. So Indiana lapho besikhona kungani kusemakhaya America sikho edolobheni kangako.
Mhm. Siyazi kunengi zinengi izifundo belizifunda bekule izifundo zebusiness ezebusimusi kube lezinye ezama NGO. Wena ubukulipi ihlandla, njalo kuyini okumqoka ukufundile?
Mina bengikuhlandla elama NGO ngoba bakuthatha ukuthi into engizibhalayo zikhangelele ama human rights yikho ngangena khona so bengihlanganela laba abalama NGO.
Mhm, okugodwa okumqoka okufundileyo kuyi.
Engikufundileyo ukuthi amazwe wonke anje jikelele alenkinga ezifana nayo. So sibuya lapha thina sasicabanga ukuthi hayi sizofundiswa ngabantu beMelika ukuthi sisolve njani inhlupho zethu. Kodwa engikubonileyo ukuthi hayi labo balazo inhlupho zabo. So besincedisana nje ukuthi singabonisana njani. Sengifunda ukuthi nqambuyele ekhaya singakhangeleli ukuthi ukhona omunye ozasisiza. Ama solutions kumele aphume kithi sizilungisele indubo zethu.
Mhm, abanye abangathanda ukungena kulelo hlelo abasekhaya abasakhulayo abafana lawe kuyini ongabaxwayisa ngakho?
Engabaxwayisa ngakho ukuthi uhlelo lo lukhangelele abantu abalento abayenzayo lapha abahlala khona ukunceda abanye abantu. Kungabe kungumuntu obhalayo obhala izinto ezihlupha abanye, kungabe kungumuntu ole program yakhe ayiqalisileyo ele problem ayisolvayo. So nxa umuntu esazi ukuthi kukhona kwenzayo kumbe angakwenza ukuthuthukisa indawo la ahlala khona enga apply lela uhlelo lolu. Nxa umuntu uyaplaya njalo adinga umuntu ongamsiza ngokuthi abhale njani iapplication yakhe ngoba iapplication yakhona inzima ifuna ukuncediswana.
Seligqiba lolu hlelo ubuyela nje ekhaya na sufika uvula iNGO yakho inhlanganiso yakho ezimeleyo kumbe zaqhubeka ubhala kuyini ozakwenza?
Hayi mina iNGO ngizachiyela abanye bekwenze, mina okwami engikuthandayo ikubhala and indaba engibhala ngayo indaba yeGugurawundi. So nxa ngibuyele ekhaya ngiyaqhubeka ngibhala ngayo, sizama ukubonisana ukuthi into le yenzakala elizweni lethu singancedisana njani ukuthi ihlungulu ikhangelwe sikhulumisane ngayo sihambeni phambili.
Kungani lubalulekile kangaka kuwe udaba lweGugurawundi?
Lubalulekile ngoba mina ekhaya kusekezi eMatopo so ngilabantu abanengi engibaziyo ababulawayo ngesikhathi seGugurawundi. Mina ngangingakazalwa isenzakala iGugurawundi kodwa ngilezihlobo zami ezafayo, ngilabo gogo bami abalabantwana abafayo ngaleso sikhathi. So yinto ehlukuluza abantu engiphila labo, njalo ngifisa ukuthi ngaka kungenzakala abantu bethole ukuthula emoyeni yabo.
Ibhalagwe abantu abatshona besizwa ngayo, imbongi zikhuluma ngayo, abahlabeleli bekhuluma ngayo, abalobi bekhuluma ngayo, wena uyazi kahle ngoba uvela khona endaweni.
Ngiyazi kahle, njalo ngilesihlobo esasisebhalagwe esaphumayo ngazibonela ngamamehlo ukuthi abantu abaphuma kuleyo ndawo baphambaniseka kangakanani.
Siyazi ubaba uMnangagwa umongameli welizwe uthi yena uhulumende wakhe uphezu kwalo lolu daba. Ubona kule nqubela phambili yini kuyakhanya ukuthi impela uhulumende uphezu kwalo?
Ngiyake ngikuzwe besithi baphezu kwakho lokho, kodwa mina ngombono wami ngaba phezu kwakho okweqiniso. Ngaba cela abantu abahlutshwa yile ndaba yeGugurawundi bebe yibo abahamba phambili ngokuthi bafuna ukuncedwa ngani. Angiboni kule ngqondo mina ukuthi umuntu onguye oaccusedwayo ukuthi waphambanisa abantu aphinde abe nguye obeyaphambili ngokuthi sikulungise kanjani, engabuzanga bona labo abaaffected.
Mhm, mamobe kukuhle kube lawe kuhlelo. Siyabonga kakhulu njalo sikufisela inhlanhla nxa uphenduka kanje eZimbabwe kuliviki.
Ngiyabonga kakhulu, lisale kahle.
Siyabonga balaleli loge bekunguthandekile moyo kuhlelo lweMandela Washington Fellowship kwanele olivalelisayo. Muntunga milinko mali kumbule luyalandela uhlelo lwe live talk lapho uMike baza kukhuluma khona labanye abakulolu hlelo. Lilale
siyalibonga ngokulalela kwenu, asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.